Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuMabasa 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyelele eZimbabwe.
Kodwa kwakathethi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo le. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zeGugurahundi, iCommission yeNational Peace and Reconciliation, i-NRPC, ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho okuzaxoxiswana khona ngodaba lweGugurahundi.
Babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abedlula amachumi amahlanu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa, kwadilika izindlu, kwakhukhulwa imigwaqo lezimoto. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izulu lesiqhotholeli elinokuqala ikhefu lephasika litshe izindlu zingamawoba, imigwaqo iyaphenduka imfula, amaguma kwaba ngamadamu akhukhula izindlu lezimota. Izinkulungwane endaweni zalesi sabelo kukuqela emanzi mtoti zisele zingasela mizi, ukudla, izigqoko lengubo. Iningi lalaba bantu sebegcinwe endaweni zomphakathi lapho asebethola khona usizo olugoqela lolokwelashwa. Isakhamuzi semanzi mthoto unkosazana Michelle van Niekerk uchaza akubonileyo ngesikhathi izindlu zabomakhelwane bakhe zithathwa ngamanzi.
When we looked around the gate which was still standing, there was nothing left behind the gate.
Sithe silokhu sisakhangele esangweni ebililokhu limi sabona kungasela lutho ngaphakathi. Ngibone izindlu zabomakhelwana lemota kuthathwa ngamanzi. Lo mgwaqo ongena egumeni lami lawo uthethwe.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthiye umhlangano wenhlanganiso ye-African Union e-Egypt usesephakathi egijimela ukuzazibonela ngawakhe, wethekelele indawo ezehlelwe umonakalo. Yena-ke wethula amazwi akhe enduduzo kulabo abafelwe izihlobo zabo, wathembisa ukuthi uhulumende uzasebenza katalala ukusiza imuli ezisele zingelamakhaya.
These are emergency situations that we budget for. So resources will be mobilized.
Lezi izimo eziphuthumayo esihlala sizilungiselele ngezimali. Sizabuthelela lonke usizo oludingwa ngabehlelwe yinhlekelele laba ukuze sibasize.
Itempeli lePentecostal Holiness eduze lempangeni yilo eliqale ukuhlaselwa lizulu lesiqhotholele elibangele ukubhidlika kwemiduli yalo, kwasho kwafa abantu abalitshumi lantathu. Abanye ngabafe bewelwa izindlu kanti abanye bathethwe izikhukhula zamanzi. Kubikwa besasebaningi abalokhu benyamalele osekusesatshelwa ukuthi mhlawumbe labo bafile. IZimbabwe, iMozambique leMalawi asanda kuhlaselwa lizulu lesikhukhula elidala umonakalo esabekayo kakhulu, kwafa amakhulu lamakhulu abantu. Ingcwethi kwezomkhathi eUniversity yeWitwatersrand umnumzana Bob Scholes uthi ukuguquka komkhathi yiyo imbangela yengozi lezi.
We have seen an increase in the frequency of climate related disasters in the last few years.
Sesibone isekelele eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kugoqela izulu lezikhukhula, ukutsha kwamahlathi kanye lendlala ebangelwa yikomo.
Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezomkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho elikhangelelwe ukubangela umonakalo kwele Tanzania, Malawi lase Mozambique kusasa kalisoze lifike eZimbabwe. Isiphepho lesi esiphiwe igama lokuthi Tropical Storm Kenneth njalo silandela ese cyclone Idai sona esabulala amakhulu abantu eZimbabwe, Mozambique kanye laseMalawi. Isikhulumeli sogatsha lwe Meteorological Services uMnumzana Tichawona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kulakho ukuna izulu kwezinye indawo eZimbabwe ngomgqibelo alisozeline okwenza isiphepho esifana lalesi esadlulayo. Kusenjalo imizamo yokuphathisa abathintwa ngucyclone Idai eManicaland iyaqhubeka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaphatheke kunhlelo zokuqoqa loluncedo umfundisi Mpi Ndebele.
Uhulumende lo awuxwayisi abantu ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi kathesi sebephumise i-statement yona leyo esithi abantu benanzelela ukuthi nxa izulu leli lingabuya bekwanise ukuthi besuke endaweni zona lezi. Kodwa mina kathesi lapha engikhona vele i-information yona le ayingafiki. So lokuthi sebeyenza ama-efforts ukuthi besebenzise even amapholisa kumbe amasotsha ukuthi bexwayise abantu bebetshele ukuthi kulento enjalo engenzakala vele akukayenzakali. So kusitshengisela ukuthi uhulumende vele akakafundi lutho, akakatshintshi lutho. Abakwenzileyo kathesi ukuphonga ukubhala phansi bethi ubona kulolutho abalenzayo. Kodwa thina ngombono wami mbona ingathi bamele besebenzise njengamapholisa kumbe ababalisi omphathisikolo labanye abasebenzela uhulumende ukuthi betshele abantu into eyiyo. Kodwa kwakathesi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo leyo. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Uvalo lona luthini ikakhulu nxa sikhangela ubunzima elibhekane labo ku-cyclone Idai?
Uvalo luningi kakhulu ngoba nxa sikhangele lapho esisuka khona kathesi sesiphonga ukuthi sesikhokha umoya ukuthi into sokungathi sokungcono siza ukuthi kulokunye okuzayo futhi kunzima kakhulu sisanda ku yazi sisanda kubhujelwa ngezihlobo labangane akukacaci lokuthi kuba njani. Uvalo luningi kakhulu vele sibuhlungu ukuthi kambe kungaba kanje thina sisanda kusuka endabeni engaka kunzima singathi kunzima.
Uncedo luthola ngemfanelo yini njengoba uyasho ukuthi lisazama ukwakha sakuningi okumele likwenze impela?
Abantu abaningi abakayakhi imizi yabo kodwa singathi njengezakhamizi besizama ukuthi sincedisane ukuthi siyakhe lokuncedisana labanye abadilikelwa ngemizi ukuthi bebe lalapha endaweni zokuhlala. Kodwa okwakathesi into esingathi eyenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa umuthi owe-cholera into ekade yenzakala kakhulu okuthi ama-centers a-establishiwe abantu abaningi bebenikwa umuthi wokuthi bezivikele from i-cholera. Kodwa ngathesi ukudla okuphathiswa abantu bekuhamba ngendlela engcono. Singathi ngokuhamba kwesikhathi umumo susiba ngcono. Abantu sebengathi sebethola usizo ngendlela engcono emelibe yiyo. Sokungathi sokucaca kancane.
Amayuyu ayisiwo mfundisi Mpinde belelo-ke nguSali Mlambo isakhamuzi secheche eManicaland lapho okwaba khona lesiphepho sika-cyclone Idai. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leli Herald libika ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele umhlangano wezokuthengiselana eZimbabwe International Trade Fair ukuthi ukukhwezwa kwentengo yempahla yezitolo lokuwa kwesisindo semali akusela ngqondo ngoba uhulumende sewagqiba imbangela zakho konke. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkhokheli webandla leZaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthwalelwe esibhedlela seIndia ukuya kwelatshwa umkhuhlane wesibindi. Yebo kembe zulukandaba sokuyisikhathi senu isikhathi ke elisipha imbono yenu eliyithumela lina nge WhatsApp ke sizokuthi abantu bathini lingasithumela kuyini ke eliyabalifuna ukuthi sikhulume ngakho lisitshele ukuthi lapho likhona kunjani kodwa sibona abaningi basithumela imbiko ye Google Round ye asixoxene ngayo Google Round sokwathiwa singaxoxa ngayo singesabi.
Ngiyanibingelela abasakazi ku-Studio 7 kanye nabalaleli le-Studio 7. Igama lami nginguSihle Mkhula Ncube. Ngisedaluka wakhe kuGandangula Village, eLupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhulumisana umlotha. Hayi, lokho kakucaci ngakho. Ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu impela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwatshontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokho amabakhululela abantu bekhuphe iqiniso bona abababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazwe hantshi ukuthi kuyekhethwa amathambo kukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impelampela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphi indlela umlotha lokhu yikuba nokugwebedla kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokhu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela mphakazi ukhawunda nasebutswana lapho. Hayi, ngiyezwa abantu bakhala bakhuluma lamini ngomunye wabo sethi khona abantu bamele babhadalwe indaba leyo mbhuqazwe wegugura hundi kodwa ngilombuza nje ngizibuza ukuthi eli compensation leyo ibhadala lokwakwenziwa ngandlela bani kwabe kuyinto enganani ngoba wazi umuntu kalamtengo nga kungathiwa at least kube into efana lokuthi khona bayenzele into enjenge-pension njengama-hoveterans at least ibe yinto abayithatha sa-pension mhlawumbe kungaba ngcono kodwa nxa kungabe kuthiwa into kuthiwa hhayi siza kunikeza nje khonakho kwasoneso sikhathi imali ethize angiboni ukuthi kuyabe kuyinto eloncedo esizayo so besicela nje abantu laba abeke benza into eqondileyo sibili kodwa siyafuna nje sinto ukuthi kube le nto enjalo abazali bangcwatshwe kahle bakhonfense basitshele njalo basitshengisele eminye imigodi esingayaziyo thina ngoba sasingekho nxa sebethe babathatha.
Mina ibizo lami ngusiphathisiwe Mguni. Ngifuna ukungena lami kuhlelo ngiphathisa ngendaba yegugurawundi. Esakubonayo kwakubuhlungu ngoba mina ubabami bamtshaya ngaphansi kwenyawo wafa elezinyalo zegugurawundi. Thina besitshanga amahlahla ameva and sasiphila kabuhlungu besiphosele emadakeni kwakubuhlungu lokhwana okwakusenzakala. So nxa ngikhumbula ubaba wami ukuthi wafa ngezinyalo zegugurawundi etshaya ezinyaweni waxexebuka amaxolo kunzwisa ubuhlungu kakhulu nxa kukhulunywa ngendaba yegugurawundi.
Hayi, mina nguDerek nje. Hayi, bazama ukulungisisa njalo bafundise futhi amamembers akwazi ukukhuluma kuhle bangaze bathethisa ngoba bakhuluma kubi phezukuthi babulala abantu kubuhlungu.
Yebo, sanibonani. Ngupeter Ngwenya wasemalobha ePlumtree. Mina kumele kuwumbono omuhle ukuthi bagubhe la mathambo ukuze la bantu belale kahle, umoya yabo ilale kahle ngoba ayilalanga kahle. and then futhi kube neqiniso ubonakala iqiniso abantu bekhululeka inhliziyo ngento eyayiyenzakala ngegovernment kaMgabe ebulala abantu ebafihla ebangcwaba yena and then ukuze izimba inikwe izulu lingani kanje eZimbabwe ngoba kulento ezifana nalezi amathambo agcwele abantu abangazange babekwa kahle lokho kungabe ukukhulula khululeka kwephathi kweside elinye ingxenye encane inhliziyo zabantu baseZimbabwe umaba ngabe bagubhile baphinda bakhuluma neqiniso nomnanga kwa walikhuluma iqiniso ngoba nguye umuntu owayehola igugura wondo esilwa lekho ebulala abantu ithi abantu bebulala namhlanje sombote abantu bombotele bathi yi-president yaseZimbabwe so fanele abe acolise abe nengxenye eqiniso ayikhuphela abantu baseZimbabwe as i-president of Zimbabwe ngiyabonga
abantu laba abakhala ngokuthi khona amathambo azabonwa njani ukuthi ngakabani njani njani hhayi lokhu bangakhathazeki ngakho imitshini ikhona abantu bakhona bafundileyo njalo kukhanya ngani abanye abantu bethuswa yisithi kuthiwa umuntu uyagejwa bona bakudonsela esintwini ukuthi izinto ezizilayo njani njani hhayi kodwa lakho esintwini kukhona siyasibone laphana nxa sebevela khona ngale kunjelele yabo abantu befele ezintabeni le kuthiwa khona kuvala izulu abantu labana behamba besiyathathwa bengcwatshwa kuhle bona abana bafa ngesikhathi sempi sabona still abanye lokhu bengcwatshwa ngesikhathi sena abantu bevele enjeleyo ukuthi injeleyo ithi khona kuko amathambo abantu abafile bakhona ngalo kuvala izulu khonokho bayakwazi esintwini kukhona babehlale bekwenza lokhu kungabethusi ngibona ngani abantu abaningi bayidonsela nje esintwini ukuthi kuyazila kuye umhlolo njanjani no kakuzile njalo akusomhlolo into vele eqondileyo umuntu uma engalahlwanga kahle uyagejulula umuntu wakini le mfaka lapha elimfuna khona ngabe kwelinye ilizwe kunangaphi ngani lamamandla ama-access liyamgebha bese lisiyamngcwaba nje ngahlalale kahle ukhala akutho lutho ngakhala nje kodwa esikhathini esiningi umuntu okade swaba le minyaka yes ungakhala but kuyabe kungasafanayo
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele ke amazwi enu nge-WhatsApp lisiphe okusenhliziyweni zenu ye siyabona njengokutsho kwampambilini ukubana iningi labantu lifuna ukuthi likhulume ngombhuqazwe wegugurawundi hayi likhulu legile sebetsho njalo bona abaholi omongameli okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inani labantwana abahlaselwe ngumkhuhlane wendingindi solo selikhwelile solokhu umkhuhlane lo watholwa ukuthi uyavimbeka kulabantwana abedlula amakhulu ayisithupha 695 abalomkhuhlane lo kundawana ezithiyeneyo zangapha kwele Melika e-United States umanyano we-United Nations uthi inani labantu makhaza ababulawa ngamabutho alelo lizwe ele-Afghanistan bebulawa ke ngamabutho alelo lizwe kunye lawo eMelika likhanya liliningi kakhulu ukwedlula ababulawa ngabesi ngamaTaliban abahlamuki
Safasa pheli sizwe sinyama Safasa Safasa Safasa
lamhlanje ke kuhlelo lapho isixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi i-Commission ye-National Peace and Reconciliation i-NRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaxoxiswana ngodaba lwegugurawundi kanye kuzakhulunywa ke lokuthi abantu ngemva kokuthola uzibuse kanye lokuthi abafuna kwenziweni kulungiswa lolu daba lwegugurawundi bayenzeni ye besiphake imbono yabo. Umhlangano lo ulandela emibili eqhutshelwe eLupane kuthangela izolo. Lanxa ezinye izakhamizi zedaluka eSt Luke's kulendawo zitshele iStudio 7 ukuthi azisazwisisanga ngalumbuthano bezingatshelwanga ziphongkuzwa uswedlule. Kodwa zitsheleke iStudio 7 ukuthi bezifuna ukuthi ziye khona emhlanganweni lo azitshelwanga. Asazwe begwanda ye hambani ke ngobunenge liyokhuluma khona ngale. Omunye obesemhlanganweni weLupane ngunkosazana Sibonele Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. UBanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bekulamasotsha amaningi obekusethusa abantu emhlanganweni lo weLupane, njalo mhlawumbe ezinye izakhamizi zilethwe yiyo i-commission ye lo bekungumbuzo obuzwe ngabaningi ukuthi ke kulezakhamizi ezingani ziphikisana lembono kaZulu. Kodwa ke okunenga sikuzweni kungxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga elo nkosazana Latifa.
Sole ukuthi abantu kuma-surroundings vele kade bengalalwazi lokuthi kuza kuba lento enjalo. Abantu laba kukhanya kule specific people abafuna babuye kulowo mhlangano. Kukhanya angani bafuna abantu labo ba-rubber stempe injongo abahamba ngayo. Ngoba ngama proceedings angkhona sinanzelela ukuthi kwangkhona nxa ukhuluma from a different angle from yalaba abantu ababajonileyo ubungamukelanga, and lanxa kade sikhuluma ngokuthi kule siye uchairperson ube sifosa ukuthi singabi afraid, akulanto enhle esingathi thina iyenzakele sayithanda. The only thing ukuthi at least abantu kade some of us kade si present.
Kuyini okukhulunywe kulomhlangano njalo abantu bakwamukele njani?
Ngikhumbula izolo obaba babili bakhulume baze bakhala inyembezi bathi sifuna labo bantu abakwenzayo babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu, and bebekhala izinyembezi okokuthi lawo kusizwa ubuhlungu. Abantu abanjengabona labo akade bekhuluma sithe sesithi thina liyabona kule fiye lobuhlungu obuphakathi ebantwini, kumele siqale sazi injongo eyiyo ezasenza silithembe ngokuthi liphendule umbuzo wokuthi why kwaba le gugurawundi. Lingakhuluma khona lokho abantu bazakholwa bathembe ukuthi mhlawumbe lina liseqinisweni, ngoba kule dumbutshena nale eyinye i-commission eyaba khona eyabuya yathunuka abantu bekhuluma ngobuhlungu ababuzwayo yahamba yanyamalala kwagcinakala kuthiwa kayibonakali. So isiqiniseko sokuthi lokhu elibuya ngakho namuhla, njalo sizayekela njani ukwesaba? Ngoba lapha siyabona ukuthi kugcweleni kugcwele abezomthetho abayibo ababa yingxenye yale igugurawundi. Sikhululeke sithini? Besitshelwa kuthiwe hayi zwanini mina yikho nisithi lingesali. Achibilike futhi njalo ubabunari athi khonkhona khona lapha mina nxa nisithi thula uyekele ukuthula, ngiyakwanisa ukubiza amapholisa, ngilamandla okubiza amapholisa akuthathe uphume la. Esithi yena uvikelwe ngamapholisa. Ngakho ukukhululeka kwangikhona kungaphi ngenxa yokubana ubuhlungu esilabo ngobeminyaka 39 years sigubelene ngobuhlungu lobu esilabo. Sibona abafowethu abantu ababo begigwa endigeni besikwa izisu, and then ubusungitshela ukuthi ngikuthembe ubuye uhudula abantu bona laba abayenza leyo. Ubabunare sicela asihloniphe engahlali elokhe esintimidator aphinde asitshele ngeconstitution abelokhu ephakamisa iconstitution. Abantu ababulawa ngegugurawundi iconstitution yayikhona, bangasitshela ukuthi babelandela yiphi iconstitution ukubulala abantu, babelandela yiphi i-strategic plan eyokubulala abantu.
bafuna ukuzigoqa sicabange ngendlela abafuna ngayo basike bethi xolanini sithi sesixolile bese kuthiwa sokuhanjwa MPRC incane kakhulu kule indaba abachiyane nayo sifuna i-international body ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje.
Lo ke ngunkosazana sibongile Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ke ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kuhlelo lapho esikhuluma khona ngendaba zeGugurahundi. Yebo kambe njengokuthembisa kwethu izolo besilithembise ukuthi sizayenza ingxoxo lo ntombazana odumileyo kakhulu Sandra Ndebele ongakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe NAMAS oyenzelwe eHarare ngeviki edluleyo kodwa uthi yena ukuba kuluhlu lwabakhethiweyo inominingi esilungu lakho isicoco esihloniphekayo. Siqale ngokumbuza uSandra ukuthi umcimbi lo owama NAMAS Awards wahamba kanjani.
Kusuyela kuzandlela.
Ngiyabonga kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, thanks for having me. Kuthi njani khona ngapha e-America?
Hayi, ngapha siphilile. Lina linjani ngapho eZimbabwe?
Hayi, siyasiphilele. Sibone imoya kuphela.
Yeah. Ungasitshela ukuthi ubone njani izicoco ezidlulele lezi ezenama ubuqoqwe kahle yini umdlalo wakhona?
Ah, okay. Yes, definitely. Amanama kade liyazi njengabe lisazi ukuthi yiwo ama-awards amakhulu kakhulu kwele Zimbabwe. So just being nominated kuyinto enkulu kakhulu ukuthi la wazakala ukuthi usese ngonanzelelwayo ukuthi uphathwe ngomkhulu kuleli. So yes, definitely ayebeke kuhle kakhulu kwakumnandi bagiya abagiyayo akuthena izintombi akuthena amajaha njengoba i-team yayisithi i-African Royal.
Ye, abaningi bathi isibhoko sakho yiso esikhanya ungani sasisihle ukudlula zonke. Uthini wena ngakho lo?
Ngiyabonga. Ngelizwe lichaya umbululu lokhwela. Ngiyabonga kakhulu, baningi vele besitho njalo. Hey, but ngithanda ukubonga uNoma unkazana ngoba nguye wanyenza ukuthi mvukeke kakhulu.
Nguye yini owathunga lesi sibhoko?
Yes, sathungwa ngumakoti by inkazana. Ilebo yakhona. Omunye intombazana
ye, manje sikhangeleleni kunsukane ezilandelayo kukhona yini okupheka?
Ngizarelease imadlaladama amabili back to back elandelana ekupheleni kukajulayi kusiya ku-August. So sibhizi sileke sisapheke esifidiyo okufuna umadizane engenzayo sengikuthumezela inzuzo.
Siyabonga kakhulu, sikufisela umnyaka omuhle kakhulu ozaletha ezinye izicoco eziningi.
Kakhulu ngiyabonga la kubalaleli, ngifisela unyaka olempucuko lempumelelo kakhulu. 2019 abe ngcono, siyazi kunzima kodwa kunzima yena sihambisaneni sisebenze ngamazinyo konke kulunye.
Hayi, siyabonga.
Inembongile.
Sandra Ndebele esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyele eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Bye bye.